Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli uRobert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abalunika isihloko esithi Operation Restore Legacy bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe kodwa uZulu usakhala ngakho ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi abebutho lokhe bephethe intambo zombuso ezomnotho lezombusazwe.
Akulanto esingayijabulela njalo akulanto esingayihlonipha entweni eyenziwa ngaphandle komthetho. Kwakuphandle komthetho ukuthi kube lekhu ikhuwa eco-constitution njalo akulanto eyasinceda ngakho. EZimbabwe silokhu sihlupheka njalo isystem ayitshintshanga from uMgabe to uMnangagwa. Kula nto yatshintsha kwatshintsha nje ubuso obusesihlalweni kodwa isystem yangkhona lokho enjalo abantu lokhu behlupheka.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uvumelane lomaphosa ethi kodwa kwezombusazwe kube lenguquko ethize ngoba abantu sebekhuluma bekhululekile kula izolo.
Uma sesikhangela kusigaba somnotho welizwe kukhanya kulobunzima kakhulu ngenxa yokuthi ngesikhathi umbuso obukhona ade kulomongameli uMgabe ekhona lanxa nje isimo somnotho kade singamanga lapha kade sifuna ukuthi sibe khona kodwa lokho sekusenzakala kathesi bekungenzakali besingaboni izinto ezitolo ziswelakala njengalokho sokwenzakala khona kathesi kanti-ke le ntengo leyi eseqanise kangaka ibingani ibingcono. Uma sesikhangela ngapha kwezepolitiki ngibona ngani kube lo kutshintsha kwezinto kancane ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe sezingani sezisenelisa ukukhuluma zikhululekile kubo emaphephandabeni kumabonakude lasekulenjini obekusenzakala izolo yikuthi ukukhululeka lokhu bekungekho.
Umnumzana Louis Mhlanga uthi abebutho bathembisa amanga ngesikhathi bethatha intambo zombuso ngoba okwenzakala manje kunzima kuye wonke umuntu ezweni.
Hayi, izinto ziyabheda, ziyabheda kakhulu. Hayi, ntiyo ngibona ukuthi lapha hayi sithwele nzima, awula into elungayo lapho. In fact, into ziyashoda, ifuel iyashoda, umuthi vele kawutholakali, abantu bayacelwa ama-US dollars, there's a lot of demand for those things that they don't have. So uyabona ukuthi abantu abanabalamanga because before ama-elections babesithi bayasayina ama-deal, ama-billion dollar deals, but asiboni lutho, asiboni next, asitholi next. Hayi, akula mehluko, akula mehluko. Yonke into vele ziwesi, awula vele into vele ehamba yona, awula into vele elungileyo lapho, awula next.
Unkosazana Joan Nyoni uthi akula nguquko ekhona abayithenjiswayo nyakenye.
Sesikhangelisa kuhle, akula tshintsho olwayenzakalayo. Economy seyayehla kakhulu, ama-price aseyakhwela aya phezulu. Tshengisa ukuthi uMnangagwa yena kusho ukuthi ulezitha asebenza laso ezifuna ukumehlisa ngoba bathi bona bafuna uMgabe into ezizalunga kodwa kulanto osolulungile. Ngakhangela political akuvele bayalwa khona labo chiwenga sokwasukensakalani kutsho ukuthi bathembisana amanga, batshelana amanga akwazi ukuthi bazakulungisa nje indaba lolu, otherwise namaZimbabwe siyadubeka kakhulu.
Ngesikhathi abebutho behluthuna intambo zombuso kuMgabe bathembisa ukulungisa wonke umonakalo elizweni kodwa sokungumnyaka lokho ababethi bazakulungisa akukho lokukodwa kwakhona okulungileyo. UZulu uqhubekela phambili edonsa nzima. Ezomnotho lezombusazwe zimi manzonzo ezweni ukwedlula umbuso kaMgabe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.